Iningi labasakhulayo emaphandleni lijona libhoda ngezitolo ngembangela yokuswelakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uZenzo Dube ohlale eFumukwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungaba yinjongo lokufuya inkukhu, lembuzi, lenkomo. Ngoba nanzela esikhathini esiningi silwesikana lobugebengu obukhulu okusela kwemali langemisebenzi kakhulu kithi lapho.
Umthulisi Thabanga osuke eStezi yena uthi intanga yakhe iqina iphatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza lamacala azadida, ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha babagcweleyo ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokuswelakala komsebenzi basuka belingeke bayenze izinto ezinye.
Iningi ezansi emaNdebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. Izakhamuzi seFumuko uMnumzana Themenkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigaba engisibone ngibona endaweni sewadi 18 ngibona abantu benika inkomo mahara 15-10 ST banazo izibayenza, kodwa lapha kithi zathi benizokubhalisa kazibuyi.
Abatsha abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukhansila weFumuko uMnumzana Ephraim Nyathi uthi abatsha bagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa eSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe belama-projects kungabancedisa futhi ukuthi bayayeqa amabhoda besayelala ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC ezansi yamaNdebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekti ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho, ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lithi uhulumende wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zakhe lamankampani alobudlelwano leZANU-PF ngamazwe afana leMelika yizo ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.